Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 inkwenkwezi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
This year sithakazelela ilanga leli sikhumbula i-theme ekhona ethi information as a public good. So sifuna ukuthi uhulumende lama journalists beyenze konke abakukwanisayo ukuthi uzulu ekwanise ukuthi access i-information.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele. Ukunanza usuku lwe World Press Freedom Day kodwa zikhala ngokuthi zibhekana lenhlupho eziningi.
Yebo, uwehla kwemphumela yabantwana u-O level. Yeah, i-COVID layo ilengxenye enkulu kulolo daba njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke.
Impumela yemhloliso ye-O level yenyakenye eyethulwe namuhla iveza ukuba inani labenze kahle lehlile ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.8%. Abogatsha lezempilakahle babika ukuba lokhu liqonga okujabulisayo inani lasebesiza ukuzohlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus elizweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuhlonipha lokuqakathekiswa kwemisebenzi wazo ele World Press Freedom Day kodwa zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi njalo zisebenza phansi kwesimo esingasihle elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuthakazelela usuku lolulonyaka, inkokheli zenhlanganiso ezimela intatheli zindaba zibuthene edolobheni le-Windhoek kwele-Namibia zinanza iminyaka engamashumi amathathu selokhu kwalotshwa ugwalo lwesivumelwano se-Windhoek Declaration. Lesi sivumelwano salotshwa ngomnyaka ka-1991 emhlanganweni owaqhuqwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-UNESCO owabuthanisa intatheli zindaba ukuba zikhulume inhlupho ezazihlupha ngaleso sikhathi. Lonyaka intatheli zindaba lezi zihlangene njalo e-Windhoek ukucubungula iziqondiso ze-Windhoek Declaration. Kuthi ezinye ezingenelisanga ukuba khona emhlanganweni lo ziwungene ngenkundla yebulenjini be-internet ku-Zoom. Ingcitshi ezikhulume emhlanganweni lo zithi umsebenzi wentatheli ulijekiseni lokwelapha indaba ezingamanga lenkulumo ezingasizo eziphuma enkundleni zakulezi nsuku zokukhulumisana ezi-social media. Ekhuluma eseNamibia, umhloli wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe uLofty Dube uthi umsebenzi wokwethula kwezindaba uqakatheke kakhulu ngezikhathi ezinjengalezi zokuqhamuka kwe-COVID-19.
Umbuthano we-World Press Freedom Day esikiwo lapha e-Windhoek uqakatheke kakhulu ngoba yikho sibona khona ukuqakatheka kwe-intatheli zindaba ngesikhathi se-COVID. Abantu babe befuna ukuthi ngaleso sikhathi kube yisikhathi abathola khona imbiko eqondileyo ngalo mkhuhlane okuthiwa i-COVID. Nalokho okuthiwa i-fake news esilakho, abantu abaningi ngaselaqiniso lokuthi bayithola kuphi imbiko eqondileyo ngalo umkhuhlane.
Ukhakela intatheli zindaba ezakhulayo uLeopold Mnende uthi njengentatheli zindaba kweZimbabwe bahlangana lendubo eziningi.
Ilanga le-World Press Freedom sisola njalo sicela uhulumende ukuthi etshiyane lobuntu bakhe bokuhlukumeza intatheli zindaba. Sikhumbula leli langa ikakhulu sikhayele intatheli zindaba ezisakhulayo amalunga aweyoja athi ephambili ekulobeni indaba lezi eze-COVID-19.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations unkosikazi Vivian Mararajangaja uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aqhubeke sipha amathuba kumsabazo eminingi elizweni ikakhulu yezabelo ukuze uzulu athole imibiko eyehlukeneyo.
The Lesiye sithakazelela ilanga leli sikhumbula i-theme ekhona ethi information as a public good. So sifuna ukuthi uhulumende lama journalists beyenze konke abakukwanisayo ukuthi uzulu ekwanise ukuthi access i-information.
Lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokukhithwa kwemibiko eParliamente, uNkosikazi Sipho Mokone Ndlovu othi idale leParliamente liyenza konke okusemandleni alo ukuzama ukulungisisa indubo ezibhekane nentatheli zindaba.
Idale leParliamente lakhipha umthetho oncindezela kakhulu ama-journalists access to information and protection of privacy act. Idale leParliamente kathesi lisebenza libhekane lokuthi likhiphe imithetho eshiyeneyo.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wezokuthula kwemibiko oyintatheli zindaba ngokwakhe uKindness Barata uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele yikho esethula lokulolonga imithetho evikela ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba.
Umongameli lo esilaye kathesi sowasho ukuba i-IPA ngumthetho omubi kakhulu. Sesakhipha i-IPA sabeka i-Freedom of Information Act le-Zimbabwe Media Commission Act. Akukaze kwenzakale lokho.
Intatheli zindaba zeZimbabwe zibhekane nenhlupho eziningi ezivalisa iholo eliphansi, ukubotshwa mahlayana ezigoqela abanjengoFrank Shikore, Wopo Chingono, Sam Takawira abasebenza bezimele le-Studio 7 olodaba olulokhu lusemthethandaba sikhuluma nje uNumura Ijena, yena oyethesa icala lokusebenza ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Indikimba yalo nyaka eyokuthakazelela leli langa ngethi information as a public good. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngaleli langa lanamhlanje ele World Press Freedom Day, intatheli zindaba zeZimbabwe zikhuthaza ukuguqulwa kwemithetho elawula ukusebenza kwazo ukuze ihambelane lesisekelo sombuso, ngoba okwamanje imithetho ekhona iphambana lazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga le World Press Freedom Day lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi information is a public good. Intatheli zindaba zeZimbabwe zibhekane lobunzima obungezelelweyo nyakenye lapho kuqhamuka ubhubhano olwe COVID-19. Lanxa uhulumende ezifake kuluhlu lwezisebenzi eziqakathekileyo ama-essential workers, okululuhlu olufakwe izisebenzi zezempilakahle lezinye zizithole zihlukunyezwa, zibotshwa mahlayana kanye lokuvinjwa ukufinyelela ulwazi oluqakathekileyo ngaleli gcikwane kanye lejekiseni lokuzivikela ukubanjwa ngomkhuhlane elevaccine. Intatheli zindaba ezimele uMandla Chuma uthi ezweni akula nkululeko yabezindaba.
Lilanga nje eliphunguba lilanga elingatsho lutho, ngoba akula press freedom esingakhuluma ngayo. Sadalekele ukuthi silamacence ethu okusebenza njengabonzindaba kuthi ngizothi vele sisasekhatshana uma sibheke okwefike press freedom. Kungamanga lokuthi kule ama-independent broadcasting stations i-ZBC lawa khona manje nje singathi i-extension ye-ZBC, ngoba vele akhuluma into efanayo. So vele abantu silalela nje u-Studio 7 lamanye imisakazo yakwamanye amazwe eyethu lapha, sisafuna ukuthi kukhululwe sibili abantu bathole indaba ezikhululekile.
UBrenda Lulu Harris, intatheli zindaba yesayithi, uvumelane loChuma ethi abasembusweni yibo abenza umsebenzi ube nzima ngamandla.
Thina ukhangela iZimbabwe is one of those countries ele what they call in English draconian laws. Okwenza ama-journalist elizweni asebenze nzima, ikakhulu ama-journalist okuthiwa ngama-freelance. Even during i-government kaMugabe kwakusebenza, then ikhathi sesibuya ku-government kaMnangagwa what we call the military government which was put in by a coup. So akhangakhangelisisa ke ama-reports ayenziwa yimisa watchdog ithi there has been more harassment against ama-journalist kuleli i-government kaMnangagwa. So ngibona ngani ukusebenza kwama-journalist under this plan ka-government sokunzima kakhulu kula before.
UNkosikazi Bridget Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni yamalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development uthi umsebenzi wezindaba ube lukhuni ngamandla ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Sijabulela ilanga le-International Press Freedom Day ngesikhathi esinzima lapho sibhekane lobhubhane lwe-COVID-19 olubuye lama-restrictions ehlukeneyo. Kwele Zimbabwe, i-lockdown ithe iqala, intatheli zindaba zabhekana lokuvinjelwa ukudinga izindaba. Intatheli izindaba ziqale ukuba lokwesaba, zaswela inkululeko ngoba ama lockdown lawa afike aba le negative impact kumalungelo entatheli izindaba. Lamhlanje iWild ihlangane labo mama abazintatheli izindaba ukuze kuxoxiswane ngokungenziwa ukukhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ngokugcweleyo amalungelo entatheli izindaba. Kuyajabulisa ukuba omama sebesukumela phezulu emizamweni yokulungisisa lokukhuthaza ukugcwalisiswa kwesisekelo sombuso.
Abenhlanganiso entatheli izindaba eZimbabwe Media Alliance imanyene lenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iZinef bethule umbiko oveza ukuba okwamanje iZimbabwe ngelinye lamazwe elilemithetho elawula ukusebenza kwentatheli izindaba elukhuni njalo ezemisakazo zisasezandleni zikahulumende kuphela. Lilomsakazo kamabona kude oyedwa uZulu ephila ngokubukela imisebenzi yakwamanye amazwe ngoba ingcono. Umphathi intambo obona ngezokukhwishwa kwemibiko ezweni uNkosikazi Monica Mthangwa kumbiko wakhe okunanza uWorld Press Freedom Day lamhlanje uthe njengohulumende basebenza gadalala ekuboneni ukuba ilizwe liyaphumelela kwezokwethulwa kwemibiko njalo sebapha imvumo kababona kude lokusakaza kumankampani athile okubonisa ukuba ilizwe likhululekile kulumsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kunjalo nje intatheli izindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa zincume uhulumende lamapholisa alelo lizwe ngokuzivumela lokuzincedisa ukuthi ziqhube umsebenzi wazo kungela kwethuselwa, ukubotshwa lokuhlukunyezwa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Intatheli zeZimbabwe lezi zithi iSouth Africa isibonelo esihle kakhulu kwezokuhlonitshwa kwamalungelo abezindaba. Okokuqala zithi kazibhadaliswa mali ukwenza lo msebenzi wokuba zintatheli njengalokho okwenziwa eZimbabwe. Intatheli yeZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi uhulumende uyakunanzelela ukuthi ukwethula izindaba umsebenzi omkhulu ekuthuthukiseni ukuvikela lokwakha umphakathi lesizwe jikelele.
South Africa kukhulekile uma usebenza njengentatheli zindaba. Kukhulekile noma ungabe uhamba lapho siya lapho kwabe kulomongameli khona kumbe kula isiphathamandla zikahulumende akufani lasekhaya. Kusizwa abanye abafowethu bayabotshwa bahambe ekhoti kwatholakala ukuthi awulacala kodwa umuntu eseke wahlala esitokisini nje wahlukunyezwa emotional scar. But South Africa kuhlukile at least sikhulekile masisebenza.
Enye njalo intatheli eZimbabwe uDiana Chiyangwa osele minyaka esikhombisa esebenza kule South Africa uthi bancoma njalo indlela abasebenzisana ngayo lamapholisa esithi kawabahlukumezi ngitho lakancane kodwa isikhathi esiningi yiwo abavikelayo nxa bedinga izindaba endaweni eziyingozi.
Covering government events and presidential events. Angizange ngahlupheka ukuthola i-accreditation as long amaphepha ami e-straight. Zange ngathola ubandlululo ukuthi ngiphume eZimbabwe. So ngiyabonga u-government walapha ngokusinikeza leyo opportunity. And ama-media laws ala anandaba ukuthi umuntu uphuma kuphi. Ayasi-accommodate njengama-journalist angaphandle kwelizwe. So ngithi yes, bayasiyenza sifile at home.
Lezi ntatheli zithi okuhle ukuthi uhulumende kanye leziphathamandla zakhe kababonakali benxwanela intatheli izindaba imisakazo kumbe amaphephandaba azimeleyo abhala izindaba ezichothoza ungabusi kahle kwahulumende. Kulunywake ngokubotshwa ngoba kayikho intatheli izindaba esike yabotshwa ngoba kuthiwa ibhale kubi ngomongameli kumbe ohulumende obusayo. Intatheli yeZimbabwe u-Aaron Dube uthi bayafisa kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe iyafunda kwele South Africa indlela abezindaba kufanele baphathwe ngayo.
Ama-journalist ayahlonipheka, imedia iyahlonipheka, bonke abantu basebenza ngokukhululeka, ngingaboni izinto ezimbi. And South Africa is a darling to journalists. We deserve ukuthi sicelebrate. But unfortunately, in terms of izinto esizizwa ngale eZimbabwe, ama-journalists akakhululeki, basayi government isangenela lapha lalapha kuma-journalist of which into efana naleyo akufanelanga yenzakale. Kufanele ukuthi ama-journalist asebenze ngokukhululeka. kungabi khona inkinga ebavimbayo.
Kugwalo ndaba lwakhe alwethula maviki wonke umongameli Cyril Ramaphosa ukuze umkhuba wokwethusela lokuphazamisa abezindaba esithi mubi njalo ngeke wamukeleke kwele South Africa. Uthi abezindaba badlala indima enkulu kakhulu ikakhulu ekuvezeni inkohlakalo lobusela bemali kahulumende kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani kukoqela lesiphathamandla sikahulumende. URamaphosa uthe intatha zindaba zilomsebenzi wokuqinisa umbuso okhululekileyo ngakho kufanele zekelwe zisebenze ezikhululekile zingethuselwa lokuhlukunyezwa muntu. Uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abezindaba bangabi ngovuma zonke kulokho okwenziwa nguhulumende kodwa bajule kukho konke abakwenzayo benelise njalo lokuchothoza uhulumende lapho okulesidingo khona. Bele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso. Kumalo.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba lokhu likonga okujabulisayo inani labayahlolwa lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus elizweni. Kunje seliphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amane 430,068 inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yakuqala kwabantu abangaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili 1933 izolo, abahlatshwe eyesibili bona labo bezinkulungwane eziphose zifike ezimbili 1967. I-COVID-19 ibulele abantu ababili izolo okwenze laqansa inani lasebebulewe yileli gciwane kwaba inkulungwane edlula eyodwa lengxenye 1570. Lokhu laqhamuka elizweni nyakenye. Impumela yomhloliso ye-O-Level yeyanyakenye eyethulwe namhlanje iveza ukuba inani labenze kahle lehlile ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6.8%. Ugatsha lwezomhloliso lwezimseki luthi inani labaloba lomhloliso lehlile kakhulu ngesilinganiso sokulitshumi lanye 11% nxa kuqathaniswa lenani yabaloba ngomnyaka ka-2019. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi abakaxwayisisi impumela le ukuthi baphe imbono yabo. Kodwa owake waba ngumphathisikolo umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthi inani labengenzanga kuhle akumelanga kuthiwe kuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nje kuphela okwabangela lokhu, kodwa zikhona ezinye njalo imbangela.
Yebo, uwehla kwemphumela yabantwana ku-O-Level. Ye, i-COVID layo ilengxenye enkulu kulolo daba njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke khona nyakenye. Singakhumbula izikolo zivalwe ngo-March lakho kungafundwa okuyapho ababalisi babekhonone. Kwase kusiba-ke kubi-ke ngoba nazathi ekuvuleni kwazo azange kufundwe okucacileyo njengoba ngithile ababalisi labo. Babe ngelaqiniso ukuthi kwenzakalani khonona ngeholo lendlela zokuthi kambe bazaphathwa njani emsebenzini ukuze bavikeleke labo kulolu ubhubhane olukhulu. Qiniso yikuthi kwaba lezinto eziningi i-COVID yebo, uhulumende wehluleka ukuthi alungisele ababalisi iholo labo. Abanye abazali babehleli emakhaya ngenxa ye-COVID kungelamsebenzi kungelamali engenayo baswela lokuncedisa abantu ababo ngendlela ezithile ziyabe zifuna imali. Yikho ke eqinisweni bekungazake kumalise ukuthi abantwana benze kumalisayo ngaphansi kwesimo esinjalo.
Nxa sikhangele ukwenzakalayo kathesi njengoba kungani kuyafana lo mnyaka odluleyo, sizabona impumela isiba ngcono na kumbe uzaba kukubi kakhulu kuyona lo umnyaka esikuyo abantwini abazafala limhlolisi.
Umbono wami uthi mhlawumbe xa ungafanananga lalo nyaka impumela le engxenye ingaba mibi kakhulu okwedlula lokho ngobana izizathu engizikhulumeleyo ngaphezulu-ke lokhu zikhona. Khathesi ke umsindo wababalisi lawo somkhulu kakhulu. Njoba sisazi ukuthi kathesi bahamba insuku mbezimbili mbezintathu ngeviki kambe kuyini okuyabe kufundiwe ngaleso sikhathi. Ingqondo zabantwana ziyabe zingalolekanga lanxa umumo we-COVID ungathi bamngconywana. Kodwa khona lokhu ukuthi ababalisi abayibo abaqeqesha abantwana bayakhonona kakhulu baze bakambe insuku ezimbili kuphela emsebenzini. Kuthi kuthi ngxenye kungaba kubi kakhulu ngaphandle kokuthi kumbe kube khona okunye okuzasimangalisa. Uhulumende uthe yabakhwezela iholo ababalisi bathi okungabonwayo. Ababalisi bathi bona bakhala ngokuthi bakholiswe imali ababeyihola ngabona ngo-2018 engaba yi-$520 ngenyanga.
Umnumzana Thande Kosintimkandla wake waba ngumphathisikolo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele ele World Press Freedom Day. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Blinken uhlangene nomunye wakhe wakwele Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi edolobheni le-London kwele-Bhilithane ngaphambilini komhlangano omkhulu wabileyo awe-G7 wabaphathi ntambo bezobudlelwane labanye amazwe. Ukhulu lamakhulu abantu bebekhona embuthaneni wokuvalelisa kwele minyaka engama-42 yokufa yonsundulo ezandleni zamapholisa amhlophe esigabeni se-North Carolina Mabasa ibangele ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu emigwaqweni lwamapholisa. Abalawula inhlawulo zabomazweni ambalwa emhlabeni jikelele babikwa bebheke ukuqhubeka kokwahlulelwa kodaba lwabalungisa imishina yakulezi nsuku egoqela abe-enkampani eye-Apple ukuthi basebenza njani eloko kusetshenziswa ivinkili labo ele App Store. Gigi amabili kubulewe obe ngumongameli wakule Chad u-Idris Deby lwisaneni kwamasotsha elizwe lakhe labahlamuki. Oye waba ngumongelizwe osengumkhokheli wabahlamuki ukhuthaza uzulu we-Chad ukubana udubo lokuzingelwa kwezinyamazana zendle kwele-South Africa okungekho emthethweni qalisa ukuqansa ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokuvimba kume-19 elizweni lelo eze-coronavirus restrictions. Ngemva komthuli ilizwe limelana lalolu bhubhane kubikho ukulondolozwa kwenyamazana zendle nemvelo.
Ngesikhathi kunanzwa usabalaliswa kolwazi lokuzwisisa ngesimo se-autism emhlabeni jikelele ngalinyanga, abazali abalabantwana kumbe abalemuli abaphila naleso simo bakhuthazwa ukuba badinge ulwazi oloneleyo lokundla lokubanakekela ukuze bengagcini becabangela ukuloywa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingxathi zezempilakahle zithi kulezitshengiselo ezithize ezingaphathisa abazali ukuba bazi ngesimo sabantwababo kusaselesikhathi. Lokhu kukhoxela ukubonakala kwalesi simo, ukwelatshwa kwaso, lokufundiswa indlela zokuphila okungaphathisa kakhulu ukuba abantwana abale-autism bafeze izifiso zabo emhlabeni njengabanye bonke abantu. Unkosikazi Tracy Mabiza ongumqondisi wenhlanganiso ye-Ronald Trust for Children with Cerebral Palsy and Autism in Zimbabwe kwakwe uchasisa kabanzi ngalokho
abanye abantwana abangakwanisa ukuhamba abanye bangakwanisa ukuhlala abanye abakwanisa ukukhuluma sokudependa ukuthi yona i-autism wakhubezeka okunganani.
Uqhubekela phambili unkosikazi Mabhiza ethi kuyadingakala ukusebenzelana kwabazali lomphakathi kulolu daba lwe-autism ngoba bebaningi abangazwisisi lesi simo.
Bafuna i-nutritional support. Well, that's what we each in our research centers for feeding centers so that this parent is not help getting help from trauma centers.
Unkosikazi Abigail Misha okumsebenzi wokusekela abongi engu-Nurse Aid osebenza labantwana bale-autism uthi abantwana laba babhekane lobunzima obukhulu obengezwe la yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19.
Abanye bakhona kabakwanisa ukugqoka ama-mask. Abanye bayaluma ama-mask
bewa. Unkosikazi Messi Kwembeya ongomunye njalo osebenza labantwana abaphila lesimo lesi uthi abazali kumele bedinge ulwazi olweneleyo lokundla abantwana babo ngendlela ezabenza bezimele.
Babagcina ngendlela engasiyo, bayabaspoila akuvunyelwa lokho ebantwaneni abale-autism. Sila abanye abazali abasivakatshelayo sibabona umntwana egqokiswe iphampa. Umntwana eyabe ne-4-5 years egqokiswe iphampa.
Uthi abantwana laba balokukhalipha okukhulu njalo bebamba ngokuphangisa abakufundiswayo.
Abantu abadinge ulwazi ngenxa yokudla kwabantwana. Okunye kungaba engezelela obu-autism, okunye kungabanceda ukuthi abantwana bebe lokuzwisisa okungcono ukudlula lokho ababelakho.
Abenhlanganiso ye-Autism Zimbabwe baphathisana labantwana abalalesi simo ukuba benelise ukugqoka ama-mask lokuthi benelise ukuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 kuhle. Abazali abathile abalabantwana abaphila le-autism bathi lezi nhlelo sezibaphathise kakhulu ngoba abantu babo bekhanya beyamukela limfundiso. UDr. Christine Petter ophethe isigaba esibona ngabakhubazekileyo kuhulumeni weZimbabwe uthi bakhangela wonke umuntu bengakhethile.
Everyone, including persons with disabilities of all gender affiliations. If you are a person with disability, you are not discriminated against.
Kwele Zimbabwe alikho inani labantu abaphila le-autism ngokugcweleyo okwamanje kodwa uhulumende ulesiqondiso ezigoqela umuntu wonke kugoqela nabantu abale-autism kwezemfundo lamalungelo abo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMapeter Mthambe.
Kwezemidlalo, ukapiteni weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uBrendan Taylor uthi ukwehluleka kwabo ukutshaya ibhola yikho okudale ukuba benqotshwe kabuhlungu liqembu lePakistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-test. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njali usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikamu leZimbabwe limnqotshwe nge-innings lamaranzi alikhulu elilethumi lesithupha emdlalweni wokuqala uhlobo lwe-test obekumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu kodwa ohle wafika emaphethelweni ngosuku lwesithathu. Ophethe isikhundla sikakapteni uBrendan Taylor uthi imbangela yokunqotshwa kwabo ayidingi lokutshayelwa amathambo ngoba isegcekeni.
Kwathe konakala ngosuku lwakuqala sisehluleka ukutshaya ibhola njalo kuthe bona sekulithuba labo elokutshaya ibhola bahle batshaya kwazwela. Kusobala kuye wonke umuntu ukuba ukwehluleka kwethu ukutshaya ibhola njengeqembu yikho okudale ukuba sinqotshwe njalo kumele sifunde kulaba ebesidlala labo ukubabona bakwenza njani ukufikisa amakhulu amane amaranzi.
Iqembu leZimbabwe linelise ukuthola amaranzi alikhulu lamatshumi ayisikhombisa lesithupha 176 kwi-innings yakuqala kwathi lePakistan lona lingene nabuthelela amaranzi angamakhulu amane namatshumi amabili lesithupha 426. Ku-innings yesibili iqembu leZimbabwe linelise amaranzi alikhulu lamatshumi amathathu lane 134 okutsho ukuba bekungasela ndingeko yokuba iqembu lePakistan libuyele enkundleni. Uthela uthi kuzamele abadlali beqembu leZimbabwe bekhweze amasokisi ukuze bengaqhubeki bethatshuzwa ngamanye amaqembu.
The mindset needs to be about long periods of time. It's as simple as that, really. And you're gonna.
Kumele engqondweni zethu sizitshele ukuba kumele sihlale okwesikhathi eside sichaya ibhola khonoko nje kuphela. kumele senelise ukuhlala singaphumanga loba singavutheleli amaranzi. Yinto esingenelisa leyo njalo emdlalweni wesibili kuzamele silungisise ukuze senelise ukuchaya sibuthelele amaranzi amaningi njalo sidlale kuze kufike insuku ezinhlanu.
Umdlalo wesibili ohlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lele-Pakistan ohlelwe ukuba uqale ngolwesihlanu mhla ziyisikhombisa usiyafika emaphethelweni mhla zilitshumi lanye kunyanga kaNkwenkwezi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Intatheli zindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele kunanzwa usuku lweWorld Press Freedom Day, kodwa zikhala ngokuthi zibhekane lenhlupho eziningi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo. UChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.